kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisi nxa kusenziwa yi-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke, njalo basebenza le opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ate siyenzani lithi fakani lokhu bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu abakhuluma ngalo, bakhuluma ngezephulamthetho. Umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho, abathakazeleli nxa kuabantu babo be-opposition laba abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo, bese kuthiwa nxa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo, hayi, mbona azoze betshintshe laba abantu, vele azoze kutshintshe lutho. Izitha zethu lezi abancindezeli, abantu abasincindezele labo lakathe abathokozi. Indaba abayilwela indaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo, njalo ba-advansa interests zama-political parties anjabo MDC Alliance. Ngabantu babo labo yibo babatshelayo ukuthi athesi bafakeleni izitshezo zenotho, bafakele bathi abantu yibo abasafayo ngoko. Abantu at the end of the day yibo abasafayo, abantu beZimbabwe yibo abasafayo, wedla kumbe bafuna ukuthi ubani abe sembusweni webanje, kodwa abantu beZimbabwe yibo abasafayo.